Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesine mhla 18 kuNtulikazi 2024 ngoKips Dube. Endabeni zethu namhlanje.
Broad-based economic prosperity is impossible without strong democratic institutions.
Umelo mutsha weMelika weZimbabwe uthi umnotho weZimbabwe ungeke waduduka uhulumende kahlameza uZulu.
Kuyasiza kakhulu ukuthi laba basezihlalweni bezwe ukuthi imbono yabantu ithini ngokuphathelene lombuso. Njengalokho abantu besithi kabasuthisekanga ngombuso okhona, kuyamnceda ke osesihlalweni ukuthi aguqule izinto ezingabe zingasuthisa abantu.
Uphenyo lusanda kuqhutshwa yinhlanganiso ye-Afrobarometer luveza ukuba ilizwe kalibuswa kahle njalo uhulumende wenza ubukhohlakalo obumangalisayo. Abalwa impi yenkululeko kabavumelani ukuba umongameli Emmerson Mnangagwa eqhubekele phambili esembusweni. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umelo mutsha weMelika kweZimbabwe uthi umnotho welizwe leli ungeke waduduka uma uhulumende kahlameza uZulu. Kodwa uhulumende uthi eMelika akumelanga limphakele iziqondiso zokubusa abantu beZimbabwe. Kubika uMlondolozi Ndlovu.
Unkosikazi Pamela Mary Tremont wethule amazwi la emhlanganweni wakhe wakuqala lentalela izindaba eZimbabwe, lapho athe ukuze leZimbabwe lithuthuke kufanele lihloniphe amalungelo oluntu lombuso wentando kaZulu.
Asikholwa ukuba kungaba lentuthuko kwezomnotho kungela uhlonishwa kwamalungelo kaZulu.
Unkosikazi Tremont uqhubeke esithi uhulumende weMelika uzasebenza nenhlanganiso ezizimeleyo ababandla ezombusazwe loZulu jikelele ukuqinisa umbuso wentando kaZulu. Ingcwethi ezicubungula ezombusazwe zivumelane lamazi akhe zisithi ukuze leZimbabwe lihlonitshwe emhlabeni wonke kumele kube lokuhlonitshwa kwamalungelo oluntu. Enye yalezi ngcwethi unkosikazi Hilda Chuma ofundisa ekolishini yeMidland State University kugatsha lezombusazwe othi kuqakathekile ukuba kuhlonitshwe amalungelo.
Ngibona ngathi idemokhrasi yinto eqakathekile kakhulu, and ngokukhuluma kwa-ambassador uthi yena idemokhrasi iqakathekile ukuthi kuze kuvule iminyango futhi iZimbabwe zuze ama-investors not only America but around the world.
Unkosikazi Janet Dlamini owenhlanganiso yeDemocratic Initiative Zimbabwe uthi ukuze umnotho uthuthuke kumele eZimbabwe lihambelane lokwenzakala emhlabeni wonke.
Ngibona ngathi impumelelo yeZimbabwe isezandleni zabantu baseZimbabwe and labakhokheli bakhona, lokuthi abantu babambisane kusebenze gadalala.
Umholi wogatsha lokwenzakala eZimbabwe nakwamanye amazwe ugatsha lokwethula kwembiko umnumzana Richard Mawomva usole kakhulu amazwi kaTremont.
Lo melo mutsha waseAmerika kwelaseZimbabwe ngibona kulihlazo ukuthi yena ethi eZimbabwe akula umbuso wentando kaZulu njalo amalungelo abantu kalondolozo. Kutshengisela ukuthi uvele olombono ongekho muhle ngeZimbabwe.
Lokhu kugcizelelwe ngumnumzana Thethi Ncube osekela ibandla leZANU-PF.
Inkulumo le eyokuthi eZimbabwe akula demokhrasi ingamanga luhlaza tshoko, ngoba iZimbabwe ledemokhrasi sahamba empini siyalwela idemokhrasi ukuthi sithole uzibuse, ukuthi wonke umuntu akwanise ukuvota, akukazi kube lo mnyaka wama-elections esiwuyeqayo singabi lama-elections. Ekhothi silaye judiciary esebenza kuhle, sile legislature, sile executive, sile separation of powers, sile freedom of expression, sile constitution eyayenzwa ngabantu beZimbabwe.
Unkosikazi Tremont uthe eMelika kalisoze lizihluphe ngobudlelwano phakathi kweZimbabwe lamanye amazwe afana laboRussia leChina, kodwa esithi eMelika lamathuba angcono angasiza umnotho weZimbabwe. ebuzisiswa ngamazi kamongameli awukuba elemelika lifuna ukubeka inkamba zamasosha kwele Zambia. UTremonte ukuphikisile lokhu esithi elemelika lifuna ukuba lobudlelwane obuhle lamazwe wonke awe Africa. Uphinde wakhuluma ngendlala ehlasele abantu beZimbabwe esithi lonyaka elemelika lizaphathisa le Zimbabwe ngosizo lwemali efika izigidi eziyisithupha lambili zamadola emelika $62 million ukuncedisa abantu abalambayo ngenxa yendlala ebangelwa yisithi El Nino. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Uphenyo olwenziwe yinhlanganiso ye-Afro-Parliamentary veza ukuba uZulu weZimbabwe oyisilinganiso samajumi ayisikhombisa lambili ekhulwini 72% uthi ilizwe libuswa kubi, kanti njalo abayisilinganiso samajumi amathathu lambili 32% bathi bonke kumbe abanye abasebenza e-ofisini kamongameli Emmerson Mnangagwa okugoqela yena uMnangagwa bakhohlakele. Uphenyo leli oluphansi kwesihloko esithi Africa Insights 2024, Democracy at Risk, The People's Perspective, luthi njalo isilinganiso sabantu abangamajumi amanelane ekhulwini 44%, sithi ukhetho lwanyakenye aluqhutshwanga kahle. Enye impumela yalolu kuphenyo iveza njalo ukuthi amajumi ayisithupha ekhulwini 60% athi ibutho akumelanga lingenele kundaba zombusazwe njengalokhu osokuvezwe libutho leZimbabwe kanengi okwenza lagenqula uhulumende kaMoi uRobert Mugabe ngo-2017. Abathi inkohlakalo ikhuphukile nyakenye elizweni labo bangamajumi phose ayisithupha 59%. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ingcwethi yezombusazwe uMnumzana ebhidlela Ncube.
Kuyasiza kakhulu ukuthi laba basezihlalweni bezwe ukuthi imbono yabantu ithini ngokuphathelene lombuso. Njengalokho abantu besithi kabasuthisekanga ngombuso okhona, kuyamnceda ke osesihlalweni ukuthi aguqule izinto ezingabe zingasuthisa abantu. Akufanelanga imbono enje lahlelwe khatshana, kumele kuthiwe kambe yini esingayiguqula ukuze abantu basuthiseke. Ngokuba umbuso wonke kumele ubuse usuthisa abantu, uthokoze abantu. Yini abantu abakhala ngayo? Bakhala ngemisebenzi, bakhala ngemali, bakhala ngezezikolo, bakhala ngezezibhedlela, ngezemigwaqo, ngezezindlu, ngamanzi, lezinto ezihlukahlukeneyo, bakhala ngamalungelo abo. Uma kungalungiswa khona lokho, amathuba okuthi abantu basuthiseke ayaphezulu. Ngakho ke umhulumende kumele azizwe lenselelo ele challenge yokuthi alungise lokho abantu abakhala ngakho, ukuze kutshintshe imbono le yensolo ibe yile evumelana lalokho kuyabe sokusenzeka.
Siyabona njalo ukuthi abantu abaningi bathi ukhetho lwanyakenye kaluqhutshwanga kuhle, okuyinto eyakhulunywa njalo yisadakhi lezinye inhlanganiso ezabuya zazohlola lolu khetho. Ungathini ngalokho?
Akumangalisi lokho, ngokuba phela kwaba lempikiswano ephathelene lokhetho. Nxa kukhona abathi bona kasisuthisekanga ngendlela ukhetho olwabanjwa ngakhona, sibona lwangakhululekanga, akulanto emangalisayo kulokho. Into kuyivezayo yikuthi kulo msebenzi omkhulu omele wenziwe njengabantu beZimbabwe ngokuhlangana kwabo, kungakhathalekile ukuthi bakulephi iqembu, bengabantu nje izizalwane zeZimbabwe, ukuthi ukhetho olulandelayo lube lukhetho olukhululekileyo oluzasuthisa bonke laba bantu abathi asisuthisekanga ukuthi ukhetho lwalukhululekile. Khona lokho abakusolayo kumele kulungiswe, khona lokho abakusolayo kumele kuqondiswe, kuthi lokho okubasuthisayo kuphakanyiswe kuye phezulu. Ngakho ke kumele kuzikiswe ingqondo, kudingisiswe ukuthi yini abayisolayo abantu ngokhetho, kulungiswe khona lokho ukuze ukhetho olulandelayo lolulandelayo lube lomehluko kulalolo oludlulileyo, lusuthise abantu bonke ngokuba lwenzelwa abantu beZimbabwe phela.
UMnumzana ebidlela Ncube yincwethi kwezombusazwe beqoqa ecingweni loNtukameli Nkomo weStudio 7 ekwaBulawayo. IStudio 7 ichayele umphathi ntambo obona ngokwethulwa kwemibiko ucingo uMnumzana Janpat Muswere, kodwa osebenza eofisini yakhe uMnumzana Jonathan Kandari uthe bazakhuluma bengabala impumela yalelo phenyo kuqala. Abanye abakhokheli bebandla elibusayo leZanu PF ezabelweni zeZimbabwe, labanye ababengabalweli benkululeko bathi bafuna ukuthi uMongameli Emmerson Mnangagwa engehli esihlalweni ngomnyaka 2028 njengokuthiwa isisekelo sombuso esithi kumele aphathe amahlandla amabili kuphela kodwa kulabanye njalo abakusolayo lokhu kubika uEzra Jesus Banda.
Mnangagwa emavikini ambalwa adluleyo utshele uZulu esabelweni seManicaland ukuthi ufuna ukuyaphumula abeke intambo zombuso phansi ngo-2028 kodwa abanye bathi angaphumi. Umnumzana Richard Moyo omphatha intambo yesabelo seMatheland North njalo umgcinihlalo webandla leZANU-PF kulindawo uthi uMnangagwa angayindawo ngoba ulethe intuthuko selokhu waphathayo kuthola ngo-2018.
Sekutshintshe impilo, sekutshintshe ilizwe. IZimbabwe yesingeyinye ilizwe eline-development emangalisayo. Kuthi siyafisa ukuthi alubi item yakhe yangezelelwa uMongameli ukuze iqedise imisebenzi le wayiqalisayo njalo i-vision 2030 yakhe owazifakela yona eyibone ifika ekugcineni iphumelela laye ekhona. So siyafisa lathi njengemat North Province ukuthi aluba item yakhe uMongameli yokuba se-ofisini yesi-constitution ithi kachayi 2 terms but siyafisa ukuthi alubi yaphindezelwa item yakhe.
Wayengumlweli wenkululeko ekuviyo le-Zebra umnumzana Mathanda Scott Dube uthi uMnangagwa angachiyi isikhundla sakhe.
Hhayi, sifisa ukuthi echiye kabona ukuthi esichiye vela sesirayile esifuna ukuthi iqhubekele phambili esiye sesiphili okwethu sizeqhubekele phambili nxa yimi izinto zethu yokho ezingakalungi. Sizazama ukuthi simtshele sihlale la phansi. Mdala salwa sisonkeni akuqhubekwe phambili.
Amazi kamnumzana Dube egcizelelwa unkosikazi Viola Ncube.
Ubaba uMnangagwa sithi idife 2030 angaphumi kahlale khona. Sithi siyahola ukudla njalo lizwe lethu lilokuthula. Siyamthanda uMnangagwa sithi baba awuyindawo. Uze ukhokho besikhundleni sakho.
Kodwa umnumzana Ngalongalo laye owaye kuviyo leZebra nesikhathi sempi yenkululeko uthi okwenziwa uMnangagwa ayisikho abakulelayo.
Ayisikho lokho esakuhambela empilweni mfana. Undoda laba abehluleka laba. Uncele sibili step down sibone ukuthi ungahamba njani because behluleka ukwenza izinto. Athi abantwana abalasebenzi abalamali esibhedlela kula mithi izinto zifile. Sola ngale zonke izinto.
Unozala kuthuza amabhanga layo ukhala njengongalongalo.
Ngahambe empini kathesi angilalutho salwela ilizwe leli siproduce into eziningi-ningi. Kathesi sokusidlalala utshwane layenalo uMnangagwa seziyenzela yena akuthandayo kasalandeli iconstitution yafaka abazukulu imuli yakhe yonke ukhuluma ngokuchiya ngo-2028 but still sowonile ilizwe thina siyasala sidubeka sesiyisola lokuthi sahambe.
Abanye bathi sokumele asuke esikhundleni. Osakhulayo uJoseph Mzaca ngomunye wabalombono lo.
Abantu kabathabanga elizweni. Engumuntu ohlakaniphile uMnangagwa engayenzi ngobugovu ukuthi umuntu oyisihwabo ligovu. Ngawe uyachiya umbuso phansi ngoba ukuthi aqhubeke esiya phambili kuzamlimaza. Ngoba abafana bazamlimaza, abasotsha they're not happy ngendlela into ezizakala ngayo.
Ohlaziya izombuso zomnumzana Rejoice Ngwenya uthi laba bakhalela ukuthi uMnangagwa angachiya isikhundla badelela usapho lweZimbabwe.
Ngibona ngathi mina ukungazwisisi khona ngoba yena umnikazi wendaba yena othwela ikhuba uthi yena sediniwe ngokuhlakula ufuna ukuyaphumula lina elingaphandle kothango lithi akabe khona. So utshengisa ukuthi vele liyadelela abantu ngoba abantu laba bathi bona hayi sesidiniwe ngabantu laba abangakwazi umsebenzi kodwa lena lokhu lisigoqala ukuthi sigoqelwa khona le ndaweni. Ngibona ngathi kujwayela abantu kwabi umnikazi wendaba ethe khona. Sokwanele, sokwanele. Isisekelo sombuso sitsho njalo. Singadelelani kanjalo njengabantu bezizalwane zeZimbabwe.
Iningi lenkokheli yebandla yeZANU-PF ezabelweni ezibalisa eMasvingo leMatheland North lentsha yaleli bandla lithi lisekela ukuthi uMnangagwa aqhubeke engumongameli welizwe ngemva komnyaka ka-2028 kuze kuyefika u-2030 ukuze afeze umbono wakhe we-Vision 2030. Ngibene Studio 7, ikhamera mngezwa Jesus Banda.
Siyasikhangela ezivela kwamanye amazwe ngamaphetshane. Uhulumende wakwele Kenya uthi akusamelanga abantu betshengisele eNairobi ngoba akulabantu abeneleyo abangalondoloza umthetho. Lenze lokhu abatsha belungiselela ukutshengisela phandle kwehhovisi kamongameli William Ruto lapho kade befuna ukumtshela ukuthi asuke esikhundleni. Sebelesikhathi betshengisela emgwaqweni. Abezindaba abe-Reuters babika ukuba amalunga edale lephalamende kwele-Israel avumelane namhla ukuthi akumelanga kube lelizwe lamaPalestina. Phethule lokhu umkhokheli wakulelo lizwe umnumzana Benjamin Netanyahu elungiselela ukuya kwele Melika. Weziphathelene lezeMelika wozangena kukhetho emele ibandla lamaRepublicans umnumzana Donald Trump ukhangelelwe ukwethula umbiko wakhe emhlanganweni omkhulu webandla lakhe oweRepublican National Convention oqhutshwa lamhla eMilwaukee, eWisconsin. Umsekeli wakhe asanda kumkhetha uSenator James David Vance wothule umbiko wakhe izolo ntambama lapho athe ibandla lakhe yilo elilwisana lenhlupho esikhangelane labantu beMelika. Umhlangano lo wenziwa kulandela ukudutshulwa kwaTrump ngomgqibelo esemkhankasweni ePennsylvania okuyinto esolwe ngabantu abaningi okuqela umongameli Joseph Biden. Umkhankaso kaBiden lawo uqhubekela phambili loba izolo umongameli etholakale elomkhuhlane weCOVID. Uza kuma kancane ukukhankasela ukhetho lolu ngesikhathi abanye bakhe kubandla lamaDemocrats besithi kumele adedele omunye. Uhlaziya lolu daba utaboka Ncube uqoqelo Masimba Kutshera olandela ezombusazwe.
Umbiko kaVance usutshengisa ukuthi iAmerika isukubangaleliyana elomkhankaso omkhulu kakhulu. Uzabona ukuthi ubezama ukutshengisa ukuthi iRepublican Party yiparty eyezisebenzi, kodwa siyakwazi ukuthi iRepublican Party yiparty eyamabhizinesi, yiparty efuna ukuthi ibone amabhizinesi ekhula, yiparty esiyibona ingezelela ama-tax kuzisebenzi, ikhipha ama-tax kubhizinesi. Siyabona njengani uzaba le competition enkulu kakhulu phakathi kwama-Republicans lama-Democrats.
Njengoba sikhangelele ukuthi uMnumzana Trump ebe ekhuluma namhlanje entambama emhlanganweni we-RNC, yikuyini esingakukhangelela ukuthi kuphume kumnumzana Trump?
Njengokwazi wethu, uTrump ngumuntu othakazelela sibili ukuzidumisa, ngumuntu othakazelela ohlasela abanye. So ngibona njengani ispeech salamuhla sizabona ukuzidumisa okukhulu kakhulu, sizabona njalo uku-attacka ama-Democrats okuningi ngendaba ezinjenge-immigration, kungathuthuki kwe-economy ye-America. Njalo khuluma ngokuthi yibo ama-Republicans abangenza ukuthi i-America isuke empini eziningi. Njalo uzazama ukuthi azitshengise njengomuntu ungakwanisa ukuthi akhokhele i-America.
Umkhankaso kamnumzana Biden ozamela-ke ama-Democrats sibone eqhubekela phambili ngalo izolo, kodwa sasesizwa ukuthi usebanjwe ngumkhuhlane we-COVID. Libona ngani lokho kuzaphazamisa kangakanani umkhankaso wakhe, ikakhulu ngalesi sikhathi abanye abebandla lakhe besithi adedele omunye njengoba besithi useluphele?
Ngingathi liqiniso sokuthi sokulabanye phakathi kwama-Democrats abasebebona njengani ubaba uBiden uzabadlisa ukhetho olulandelayo. Kodwa nxa sibona uBiden ekhankasa laphana, siyabona ukuthi uyabe kulabantu abaningi. Njalo uBiden wavotelwa ngabantu abaphathi supporters ukuze abe yi-candidate.
Umnumzana Masimba Kutshera ngolandela ezombusazwe njalo esebenza kunhlanganiso ye-Disability Rights Center usecingweni le-Studio 7 eseBhilitane. Zimbabwe! Kulamalunga ebandla le-ZANU-PF afuna ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa aqhubekele phambili esembusweni ngomnyaka ka-2028, kodwa abanye bathi akumelanga ayiphumula ngoba wenza izimanga. Isekelo sombuso welizwe sikubeka sobala ukuba umongameli kumele ahlale embusweni okweminyaka elitshumi kuphela, njalo kungaguqulwa isekelo sombuso welizwe angeke angene esikhundleni lesi. Ukuze sihlaziye udaba lolu sixoxele umnumzana Munashe Mdutsa okubandla le-ZANU-PF, lo mnumzana Nhlanhla Moses Ncube unobhala jikelele wenhlanganiso ye-Freedom Alliance. Umntutsa usungula lingxoxo.
kulama wings ayiphatha njenge youth league anjenge women's league anjenge veterans league aseqalisile ama provinces achiyechiniyo aseqalisile ukukhuluma ukuthi hayi xa kumele sikhethe omunye umuntu ku congress yethu uqhathekile futhi ukuthi sikukhethe njalo wena xa kuyikuthi thina silesifiso sokuthi uye phambili ngomsebenzi owenzayo.
Ye baba Ncube ngamaphutshana ngamphendulo sithini lapha ubaba Mduze.
Lapha kudlalwa amadlwane uyawazi umdlalo lwani owadlalwa kusekugenqulwa umgabe. Kugenqulwa umgabe kwaze kwangena abanye abantu basekela bezitshela ukuthi kumelwa ukuthi khona into embi iphume. Yindaba engabakhuzi. Umuntu omdala angezwe abantwana beganga uyabakhuza. Ungabona umuntu omdala ukuthi kufika umalukazana kube kukhuluma inhlamba ungabantwana. Kusithi lo hambe thandana labantu kukhuluma kungemuva kume emakhulusini. Athule ukuthi ukuthi kuthunywe nguye. Lingabarobha elibarobhayo. Elikuzamayo lapha yikuthi umuntu abe ngathi kuthiwa no ngabantu abamfaka ipressure ukuthi kahlale kunguye vele ozifunelayo. Siyakwazi thina esintwini indoda ithi sizuqhatshile unuka ibi sisithe kuhle. Nxa lisithi hayi sikwenzela ukudla ingathi ithi hayi bakithi ngijakile kodwa ivele ilambile. Lapha umuntu omdala ulandela umbuso walo wangena kuwo ngo-1980 uyawufuna udlala umdlalo wengqondo ukuthi abalengqondo ezikuthakathaka bazagijima lalokho akutshona. Thina ke siyakwazi ukuthi kwenziwa ubutsotsi ufuna ukuthi nxa ngobukhalabe labo for power kube sokusiba ngathi ayi bakithi umuntu omdala ngabantu abamfosileyo ngabakhuze kaphume kusasa ngaphandle nxa kuyukuthi akula mthetho kuzana ngaphume kusasa bakhuza athi stop it
ngoba imbinto leyenza ke ubaba uMduze angena khona ba
ngobe into angaphambana sokuyinanzelela ukuthi iZanu PF libandla esithi democracy abantu bavunyelwe kathesi maybe abantu basosele ingqondo eZanu PF yakudala owade kuyalisa ukuthi abantu bekhuluma into abazicabangayo. So kathesi hayi umuntu inesifiso sokuthi uyakwazi ukuvuka ethe mina ngifuna ukuthi umnashangene kunaphana omunye la evuke ekhuluma akufunayo. So lokhu kukhulunywa ngama-wings engakhulumile ngabantu abakhuluma izifiso zabo ukuthi bafuna kube njani. And laba bantu laba remember upresident into ayikhulumayo wayekhuluma ngekhongolose eyezanu PF ka-2027 eyezakhetha umongameli owezanu PF ozahamba ku-2028 candidate. So lokhu nxa abantu bezanu PF belesifiso sokwenza lokhu izanu PF yona yiyo elethuba lokuthi kwenze lokhu okuthi sithi umongameli yena uningapho zama ukwenzani usekhulumile yena umqondo wakhe ngendlela yakhe. So laba bazama ukufaka amabala emlonyeni kamongameli ngabantu abaphambanisayo ngoba yena usezikhulumile ukuthi hayi yena ubona kunjani ukhangela iconstitution kithini then abantu bona bayabakhulumayo. So asisakwazi nxa ukuthi abantu bayakwazi ukuthi umongameli ucabanga kanjani waye bengacabanga ukuthi uzathini next week. Sila ama platforms ethu thina njengebandla siya ku annual conference ebulawayo kathesi ngo-October lapho sila ama platforms lapho umongameli akhuluma khona lebandla lezanu PF. Umongameli kayeke wayenza i-press statement ephendula ama wings ezanu PF. Sila national youth assembly sile conference ezanu PF sila mathuba lendawo eziningi lapho izanu PF ekhuluma khona ayisuki ukuthi sikhulumela kwenye into kuma radio la kuma newspaper ukuthi abantu bethabe bezisenza njani. So i-wings ama wings wonke ayiphathi akhuluma kukhuluma xa umongameli elesifiso sokusiphendula uza siphendula through the official structures nothi kwimedia ngendlela elifuna ngayo.
Ye Ncube nangumntu siyakhuluma lapho
kumele ukuthi khona lithembakale entweni elizikhulumayo lakhona kuzanu kanti khona ukuthi ngemva kokukhokhela isikhathi eside kangaka even khona kuzanu wayebizamela ukuthi abe ngupresident because esikwesabayo yikuthi kulomthelela ingesikhundla alaso loba engabe kungufakwe mbani umbe nguwe omfakileyo ngesikhundla alaso akake afake isiko lokuthi khona umbuso kayisiyo into yokufela kuyo.
Siyakuzwa kakhulu Ncube babhala ngamafutshane khonapho-ke.
Sometimes izinto ezinhle azila term limit okwama-term limit lokhu esikufunayo yinto ebhala ephepheni ukuthi nxa sifuna thina njengezanu PF ukuthi kutshintshe kwama-term limit siyakwanisa ukukwenza but we don't want to put a term limit entwini ezinhle. Lokhu ngabantu nje abakhulumayo kodwa thina sithi abantu bezimbabwe khangelani ibandla lenu elalikhethayo sizayenza into zonke ngendlela elasikhetha ngayo sile conference ebuyayo ezakhuluma ukuthi abantu bezimbabwe batshone ngoba everyone izabe irepresented in that conference. So thina simi sinjalo ekuthini hayi upresident wethu umsebenzi ayenzayo siyayibona ukuhla kwenzayo siyakubona asekwenzile for the past 5 years njalo sinesifiso sokuthi siqedise siya phambili ehamba ngomsebenzi wakhe okuthi ilizwe lakhiwa ngabanikazi. Thina yithi abanikazi siyakhe ilizwe lethu senze siye phambili okokuba ngumsindo kufacebook lakuwhatsapp lokhu akusincedisi okusincedisayo kakhulu yikuthi sakhe ilizwe lethu sisiya phambili umbuso wethu ube ngumbuso ophakamisa abantu lezingqubela phembili ibe khona abantu bebe le development imisebenzi ibe khona izinto zonke zihambe kuhle ngendlela ephakamileyo nothi ukuthi uma luphela nini umsebenzi kumbe ubani uphuma nini emsebenzini asikho kungasincedisa njengelizwe lo
lapha lezo yomnumzana Munashe Mdutsa ilunga lebandla lezanupf lo mnumzana Nhlanhla Moses Ncube unobhala jikelele wenhlanganiso ye Freedom Alliance
Lamlela ndwandwe
Lamlela
ndwandwe
Lamlela
mshweshwe
Lamlela nampawa fobembula
Lalelani uhlelo lwezemaphandleni maviki wonke ngomgcibelo kumsakazo we Studio 7 lilami uNokuthaba Dlamini lo Albert Ncube Studio 7 selethulela indaba ezinqotho zeZimbabwe leza kwamanye amazwe. Studio 7 ngeyakho.
Songa sikhathi sabalaleli.
Salibonani Studio 7 njani. Ndombuzo ungawuchamisa. Chamisa uthuleleni voice yakhe ayizwakali. Kati ngama opposition anjani? Abonakala ngesikhathi somkhankaso. Mase uphela umkhankaso awabonakali. Indlala iyabhuqa kathesi kobulawayo. Azake sizwe even la ngelilodwa. Kuthiwa nangu sebonakele. Sebuye le track elama 2kg. Phela ukuthi umuntu ukhankase wavota warojwa. Bamchilibezela akutsho ukuthi abasekeli bakho ungabasizi. Kati ethi opposition party yaseZimbabwe ngenjani engakwazi ukusiza abantu bayo edinga abantu bayo ngomkhankaso kuphela kumarali kati litha amandla wona la ukuthi sisukume size kumarali sizowathola njani kuphi futhi alisisizi ngokudla izalukazi azisizwa ngitsho la ngodonkana bengubo kodwa sibabona nje bephakanyiswa amasongo ngamarali izalukazi zihamba zisiya bhizi zigidela uchamisa bhizi zigidela emarapizi bhizi zigidela iwati wati akukhanyi nje lithuleleni ma-opposition party kusonaka leZimbabwe kanje
siyabonga Studio 7 besakaza abahle ukusiphawulela iindaba zasekhaya ngithanda ukuhlala phezu kwedaba lombhuqazwe lalo lukhulunywayo lolo lwasekhaya lukhulunywayo sizwe lukhulunywa lo esizithi induna ezizophatheka nje sikhuluma lolo daba sicela abantu induna ziba kuthiwa kuzophawula ukuthi yengene ebantwini bekuthi abantu bethi bathi nasikhathana ngaba siphandle kwelizwe sithumcela ukuthumela imilayezo naleyo yokuthi bona cela ukuthi abadala bona besimele bona thi into esiyifuna kakhulu esiyicela kakhulu ukuthi bona ukuze manxebe ngane kupho ayehla kancane abantu bona labana bona abasebenzi abathetha imisebenzi abantu emathebelelendi ungananzelela iindawo zonke zemathebelelendi zonke sezigcwele abantu bokuza abantu besihloneni docela izibhedlela izikolo ubo womafezi heyi yinye futhi indaba futhi ebangelukthi abantu bendebeleni behlelebele ngesilungu kakhulu amanxeba akhona ngeke ezephola
ye ngiyalibingelela basakazi bastudio 7 into engiyifuna ukuyitsho nansi kambe nxa kuyikuthi amazimbabweans engadliswa lekyubhu egoli kathi-ke ngesikhathi sempi umkhonto wesizwe wawudlula kithi khonapha ezimbabwe sibanika ukudla sithi ngamakomrade lamhlanje sokutshintshile sokuthiwa abantu bezimbabwe bakumele behlukunyezwe sebekhohliwe abantu be-South Africa khona babephila besidla ukudla kwethu bafowethu ngaliyatshintsha ukwenza kusasa kuyizolo abadala batsho njalo bathi kusasa kuyizolo kuzatshintsha belithola seliphakwe inkinga kwenkinga enkulu kakhulu selisiza ezimbabwe kambe thina ngasingaliphatha ngendlela enje seliphatha abantwabethu abafowethu ngayindlela bengathi kuzaba into enhle yini ake litshintshe ukwenza
sanibonani kwi-studio 7 nonke ninjani bakithi kwi-studio 7 hhayi thina siyaphila thina siyaphila sibona nje laba abe-home affairs laba bala egoli abathalisa abantu nzima sibona laba abe-home affairs abathalisa abantu nzima sibe sicela mani i-studio 7 ma ngabe kuyakhonakala ukuthi banayo indlela basicela ukuthi beke bekhulumela abantu be-home affairs banikaze abantu bezimbabwe i-chance
laba ngabanye babalaleli be-studio 7 besipha imbono yabo ku-livetalk namhla kuhlelo lwabesifazana sixoxa ngendlala ehlasele abantu kwele zimbabwe singakehlukani sihlobo sesikhangele besigokela namhlanje umelo mutsha wemelika kwele zimbabwe ukuthi umnotho welizwe ungeke waduduka uhulumende kahlameza uzulu siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalisa ngenjabulo ngumthembu ozithembayo ugibbs dube lilale
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.